Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 kuLwezi ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kusasa abantu bengavuyi begqoka ama t-shirt e-MDC kumbe anything ebomvu bengabuya begqoke izigqoko zabo abazithandayo ikakhulu ezimhlophe ababegqoke ama t-shirt abelo president we-party hayi sizabe sibacela ukuthi betshintshe.
Ibandla le-MDC lithi ukutshengisela kwakusasa kuzaqhubekela phambili njalo uZulu uyacela ukuba engagqoki impahla elempawu zamabandla.
Lokho esikuspendileyo kulowa than imali le yesizwe
sirele.
So kuyakhanya ukuthi sibilise zakhona kusathi sifuna ukukwenza. Lokho kuthiwa yi-budget deficit siku-surplus sosenza khonokho.
I-Studio 7 namhla ilengxoxo lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngendlela athi uluhlu lwendleko zikahulumende luzasetshenziswa ngalo. Abesifazana babuthana eHarare bexoxisana ngokuhlukuluzwa abathi kwenziwa ngabatshayeli bamakhombi labowindi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi ukutshengisela kwakusasa kuzaqhubekela phambili njalo uZulu uyacelwa ukuba engagqoki impahla elempawu zamabandla kodwa agqoke ikakhulukazi ezilombala omhlophe oyisibonelo sokuthula kumbe ezamabandla okholo abangena kuwo. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba amalungiselelo asephuchile njalo kwaziswe lamapolisa ngalokhu kutshengisela. Usole inkulumo yesiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba eyokuthi iMDC izakwetheswa umlandu kungaqhamuka udlakela. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Bekithemba Mpofu ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela okubizwa ngelokuthi yi-People's Demonstration.
Esifuna ukudemonstrate la kakhulu yikuthi impilo yeZimbabwe singani sinzima, abantu bayahlupheka and abantu basicelile ukuthi khona sibakhokhele kule i-demonstration. So yiyo iyabe ingalokho yangayosiyo yeparty, yikho uMaphume ekhulumile ukuthi khona kusasa abantu bengavuyi begqoka ama t-shirt e-MDC kumbe anything ebomvu. Bengabuya begqoke izigqoko zabo abazithandayo ikakhulu ezimhlophe yizo esingabe sizivumela. Ababegqoke ama t-shirt abelo president we-party hayi sizabe sibacela ukuthi betshintshe ngenxa yokuthi khona ayisiyo lokhu zeli program ye-party kuphela, i-program yabantu.
Uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolu hlelo lanxa abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF sebeqoqe umkhosi wokuhlanza idolobha le-Harare ngelanga elifanayo.
Thina esikwaziyo ukuthi amapolisa siwazisile ukuthi sizabe silo mkhosi lo kusasa. Ngakho amapolisa wona asezabona ukuthi khona azakwenza kanjani. Thina esikucelayo ukuthi abangani bethu abasapota elinye ibandla bengabuya phambilini kwakusasa sizabancedisa nxa befuna ukwenza i-exercise lapha eHarare.
Abakade bekulo mhlangano babalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kanye lezinye iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umnumzana Elias Mdzuri, Douglas Monzora kanye loWelshman Ncube. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ikhathazekile ngokuthi impilo yabafakaze kukhomishin ecubungula ukudutshulwa kwabantu eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho lwalonyaka ingabe isengozini. umqondisi walinhlanganiso unkosazana Blessing Gorejena utshele umhlangano lentethela izindaba eMedia Center ukuba sebekhweze lolu daba kuleyo commission. Obemele inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela uyakugcizelela lokho.
Sinokukhonona okuthize masikhangela le lokubhala sakade sikuyenza sibhalele i-commission singahambisa i-evidence kade bengazibhaleli besitshela ukuthi bakureceivile njalo sabanika i-list yabafakazi nama-victims abanye nto abantu abalimeleyo nezihlobo zabantu ababulawayo mhlaka-1.
Uthi i-commission yakhupha umbiko wokusola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba uMaynard Manyowa lanxa ingenzanga okufanayo kwabanye abahlangana lodubo olufanayo. Omunye owakufanele afakaze kule i-commission kodwa wathunjwa engakakwenzi lokhu wavumbuluka ngosuku lokugcina efuna ukuyafakaza u-retired Lieutenant Colonel Elliot Peake akasenelisanga ukukwenza lokho. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum batshele intatheli zindaba ukuba bazophindela njalo kule i-commission ukuyayinikeza ubufakazi obufanayo njalo obulotshwe phansi ukuze kungeniswe kulolo gwalo oluzaphuma ekugqitshweni kwalumsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Izisebenzi zikahulumende ziqale ukuhola imali yamabonus namuhla kodwa zikhonona ngokuthi imali le inlutshwana. Ngokunjalo inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele umphathintambo obona ngezisebenzi khonona ngalolu daba isithi ekuqoqeni amabonus uhulumende ubemele aqoqe wonke ama-allowances atholwa yizisebenzi. Inhlanganiso le ithi amalunga ayo azahlangana eHarare kusasa ekhulumisana ngalolu daba. Abathole amabonus abo namuhla ngamasotsha, amapholisa, abamajele kanye labezempilakahle. Ababalisi bazahola kusasa ukuthi ezinye zonke izisebenzi zikahulumende zihole ngolwesihlanu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi labo bathukuthele ngodaba lwamabhonasi lolu.
Umqhatshi uqhubekela phambili a-implementa akuqumileyo eyedwa engazanga consulte ama-associations zinhlanganiso lezi ezimelele ama-unions achiyeneyo. Ngemva kokuba esequme i-budget ubebuchilo nje umqhatshi ukuthi ulendlela ozabhadala ngayo engazange atsho kulabo baqhatshayo ukuthi kulesivumelano yini. So sibona uqhubekela phambili nge-approach yakhe yokuthi khonokwa kukhumbulileyo ukuthi ukwenza unje uku-implementa angaze angananaki ukuthi kungaba labanye yini abangamnika umbono othiyeneyo kumbe labanye abangakujabuleliyo. So sikubonile ke namhlanje abantu beqalisa ukuthola izimali zabo ukuthi indlela ke abayenze ama-calculations ngayo esithi liholo lomuntu thina besisitsho nje okugoqela nje konke nje kungaba ngama-allowances athize liliholo lomuntu. Kanti yena nxa esithi iholo lomuntu ke utsho ekhipha nje ama-allowances ewashiya ngaphandle. So kuyasixaka ke kuyasixaka njengezisebenzi ngokuthi kusuka kwehlise ke inano le mali ebesizayithola nxa sesibhadala ama-bonuses. Kodwa sikunanzelayo ukuthi sile ngathi very arrogant employer ongajabuleli ukukonsulta amanye ama-parties.
I-Apex Council ithi inhlanganiso zezisebenzi zizahlangana kusasa zikhulumisana ngalolu daba. Liphakathi lani yini njengeZCTU?
Thina silama affiliates aku Apex njengenhlanganiso ezimelela ama teachers. So sile abasimelelayo kodwa ku federation level asikho ke kulumhlangano asingeni kodwa nabanye bethu ke abazabe bephakathi iaffiliate yezinta nxa sisizwa bazama ke ukuthi bathole isinqumo ukuthi banga respond kanjani ke kuemployer bangathatha manyathelo bani kumbe istrategy ukuthi bangayengeja njani uemployer ukuthi angatshintsha yini angaba lombono omunye oshiyeneyo lalo owenzileyo.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eyezCTU. Umphathintambo wogatsha lwezemali usikhwica mfundo womthuli Ncube uthi imali yohlobo lwama-bond notes izaqhubeka ilingana leya kweMelika ngendlela yokulondoloza imali zabantu emabhanga kanye lezamapentsheni ukuze zingaze zachabalala njengalokhu okwake kwenzakala. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe emahofisini akhe, umnumzana Ncube uthi injongo zenhlelo zikahulumende ngeyokuthuthukisa umnotho welizwe.
Uhulumende uhamba ngendlela ayicandayo esithi uzahamba ngayo, walking the talk. Esikwenza kathesi ukuthi siyehlise i-expenditure yethu in terms of expenditure, okwenza ukuthi izikwelede zethu njengoba sasijala ukuthi siboleke lapha kungelokho sikwehlise, okwenza ukuthi khona i-currency yethu, imali yethu iqine, umnotho wethu uqine, umnotho wethu unanzeleleke kuhle. So senza khonokho esathi khona sizakwenza.
Uchathise ngosekwenziwe nguhulumende ukufeza okumunyethwe kuluhlu lwebudget.
Ungakhangela i-budget deficit yethu, imali kahulumende, ngathi ukwenza kwahulumende okukhanya kulanelinyanga ka-October yikuthi lokho esikuspendileyo kulowa than imali le esizuzileyo. So kuyakhanya ukuthi sibiliseza khona kesathi sifuna ukukwenza lokho kuthiwa i-budget deficit siku-surplus, sesenza khonokho futhi sithe khona nge-budget le ka-2019 siza yenza ama-retrenchments laba kumele ba-retire ba-retire lezimoto lezi ezithengayo abantu baphiwa amaloni kungaphambi kuphiwa nje senza khonokho esathi sifuna ukukwenza ukuthi sakhe umnotho welizwe lizwe lithuthuke liye phambili.
Umnumzana Ncube uthi uhulumende wakubona kufanele ahlawulise imali yomthelo wezimota ezithengwa phandle kwelizwe kusetshenziswa imali yakwelemelika ngenhloso yokwehlisa inani labaphuma besiyathenga lezo mota kanye lokuphuma kwemali yakwamanye amazwe elizweni.
Into eyiproblem ehluphayo ukuthi i-demand yezimota isikhwele kakhulu, so yenza ukuthi khona kube ne-shortage of foreign currency. So i-demand yonalana kayilunganga, iyadistabilize umumo we-economy, umumo welizwe. So yikho sifake esathi khona we need to discourage this demand. How do you discourage it? So enye indlela esicabangileyo yonale ukuthi khona atshi abantu kababhadale ngemali le abayisebenzisileyo ukuthenga imota in the first place. Abantu bakhohlwa phela ukuthi khona nxa uthenga imota awuqali ngokubhadala ijuti, uqala uthenga imota. So nxa ukwanisa ukuthenga imota ngisithi khona kumele layo uzame ukwenza ibhajethi yokuthi ube layo eceleni kokubhadala iduty yakhona. Ngithi yikho sikutshoyo kuphela.
Uthi kusiyafika isikhathi esifanayo ngomnyaka ozayo uhulumende uzabe sehlawule imali ezalayo kusikwelede samabhanga abalisa ele-African Development Bank kanye le-World Bank. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane, mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa, Bobulawayo, mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. linga kuthwa yileli thuba.
Izakhamizi zenyakatho emaNdebeleni zithi zikhangelele umbuso wezabelo olakho ukuqala loba nini kulandelwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso. Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngumsakazo weStudio 7 umanyene leMedia Center eLupane Women's Center. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseLupane.
Lamhlanje edolobheni leLupane okuyisigodlo sesabelweni senyakatho emaNdebeleni izakhamizi zalumango bezithe gwaqa embuthanweni wokuhlaziya udaba lombuso wezabelo lentuthuko iTown Hall eqoqo iVoice of America imanyene leMedia Center. Unkosikazi Hildegard Mufukare uthe kuqakathekile ukuba lombuso wezabelo njalo omama kumele baphatheke kiyo.
Tina njenga kumama sithi devolution power sicela ukuthi ibuye izo engage omama ba participate bengabe ngama attendees nje ukuthi bayabuya bengakhuluma lutho kodwa kudingakala ukuthi bone imfuno zabo yiziphi.
Isakhamuzi seLupane umnumzana Vumani Ndlovu laye uvumelane lomufukari ethi bayilindele ukuzoba bangula ebuyangeni abalabo.
Devolution of power yinto esiyilindeleyo njengabantu bemathebelelendi ukuthi yeza sibangula ku-under development ekhona esigabeni semathebelelendi. Kungakho ke sikhangelele ukuthi uhulumende athi walk the talk ayi implemente ibe khona ukuthi labantu ke nxa siqalisile ukusebenza baphatheke njengoba kuyiso isinqumo se-devolution ukuthi abantu at local level baphatheke.
Osakhulayo uThembelihle Mhlanga uthi umbuso wezabelo bacela ukuba uhlelo lolu lucace.
Ya indaba ye-devolution of power thina njengabasakhula besicela ukuthi icace ukuthi kungabilwa macathelana ukuthi sibekwazi ukuthi nxa kuthiwa i-power is being devolved, is it just the power, political power or whatever? Ayisukhangeleleyo ukuthi kumele isithuthukise angithi kungabi libizo nje kumbe kube i-structure nje. Kufanele ukuthi lathi sibonakala ukuthi njengeprovince esalele emuva kakhulu i-devolution of power le iyasinjani, i-devolution le engingatho iyasinjani, iyasithuthukisa.
Ukhansila wemachia ward 15 umnumzana June Mpofu uthi umbuso wezabelo kumele ulethwe ngokweqiniso.
Hayi, devolution of power nxa ingalethwa ngokweqiniso ngoba abantu okubakhathazayo bazithola bengathi abamelelwanga kuhle ngoba lapho kufanele kuqale khona ukuthi kuthiwe sokusetshenzwa abantu kufanele bazizwe beyibo aba in charge yokuthi bekwenzeni izinto zabo. Nxa sikhuluma ngezibonelo zezinto eziningi abantu akade bezikhuluma bethi njengama-ofisa abo registrar uzathola ukuthi bathi kulabantu abangazwani labo ngokukhuluma kanti kungaqalwa nje kwenziwe. Ngiyakuzwisisa mina ukuthi abantu bangathi abantu kabafundanga kulesi sigaba kodwa angake bekuthiwa abafundanga ukuthi bengafika esigabeni sokwehluleka ukubhala amagama abantu abahlezi labo. Uyathola ukuthi lowo kuthiwa ufundile, ye ufundile kodwa uthole laye sesehlulwa ngamagama kodwa ekugcineni kube ngumlando walowo obhalelwe kubi. Kodwa kungehliswa ukuthi hayi isimeli senu esizalimela kuzindawo ezihlukeneyo including even lezi ndawo ezinjengezabo DA usikomitshe laye kavele lapha esigabeni siyabe sikuzwisisa ukuthi hayi lwana siyamazi ulaphana laye izindingeko lezinkalazo zezindawo zethu uyabe zazi.
Umnumzana Cornelius Chuma uthi umbuso wezabelo uza kuba nzima esigabeni sabo ngoba abafundi bafundiswa ngabantu bokuza.
Bengikhuluma ngakho ukuthi abantwana nxa sibase ezikolweni ezifundiswa ngabantu abangakhuluma ulimi lwawo kuba nzima kakhulu ukuthi umntwana sithi devolution iza sisebenzela singabantwana abangafundanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi bafuna umbuso wezabelo njengezolo kodwa abantu basafuthelene njalo bayesaba ngezolo yabo eyombhuqazi wegugurawundi okuludaba okumele luqale lulungiswe.
Devolution of power besifuna njengayizolo ukuthi ibe khona kodwa ezilongu abantu bakhe bengalakukhululeka. Ithi sikhathekile kakhulu ngoba abantu abakhululekanga
Umbuso wezabelo iningi labantu abangene umhlangano bathi bawulindele ngabomvu, kodwa udubo olukhona yikuba abazi ukuba uyaqala nini, njalo ukhanya uzaqala phezulu kodwa kumele uqalele phansi ebantwini. UZulu uthi lokhe kungacaci ukuba umbuso wezabelo uza kuba inyamazana bani, kodwa bafuna ukuziphathela hathi ukuphathelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje uhlelo labahlala phandle kwelizwe ole diaspora forum xoxa ngemizamo kahulumende yokuhuga asebehlala emazweni abalolwazi ngemisebenzi etshiyeneyo ikakhulu kwezempile kahle. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Abesifazana babuthane eHarare namhla besithi amalungelo abo ayiphulwa ngabachayeli bamakhombi kanye labo windi babo ngesikhathi kunanzwa amalanga alithumi lasithupha emhlabeni jikelele awokuvikela udlakela oluqondise kwabesifazana labesilisa. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni welanga lilodwa wenhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo abesifazana owenzelwe eHarare. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo owenhlanganiso ye-Women's Coalition Group uthi babone kufanele ukuthi bacubungule inkinga ezibhekana labesifazana suku zonke empilweni zabo.
Lapha besikhuluma ngendaba zokuhlukuluzwa kwabomama kuma-public spaces, ngathi endaweni ezinjengokugadelwa khona amakombi lalapho nje anywhere kungaba ku-public abangabe befuna ukwenza abafuna ukwenza khona, omama batholakala behlukumezwa kakhulu especially ngama-towns.
Abesifazana abaningi bakhulume ngababe behlangana lakho ezandleni zabachayeli bamakhombi labo windi, okufanalo ukuthethiswa, ukubanjwa imizimba yabo bengafuni, ukuthathelwa izikhwama zabo lokunye okunjalo. Bathi isimo sokuphose kufike kukhulu ekhulwini, 97% samacala anje acina engathonisiswanga. Unkosazana Chiedza Maromo wenhlanganiso yeKatswe Sisterhood uthi omama kumele bebika amacala anje emapholiseni.
Imo uhlukuluziwe kumele ungafike police station anje. Kumele ucele ukuthi ngicane ubona abe victim friendly unit, ngoba amapholisa bona ababephambili babe funa ukuzindaba yakho kodwa bengasoze bekuncede. So uma uphanjani somele uqale ubone abe victim friendly unit ukuthi ama-legislators kumele sihlane labo kufakwe imithetho eyaprotekta abantu.
Usiphathisiwe Moyo obesemhlanganweni lo uthi ubona lumhlangano uzaphathisa ngoba uhlanganisele bonke abalokwenza le ndaba ezinje.
Bonke ama-stakeholders sikhuluma ngamapholisa, abe-gender commission, uminister wethu we-women affairs. Konke okukhulunywe lapha mbona ngani ukuza implementwa, okunjengokuthi amawindi lama abakhitshwe ama-combi drivers azakale ukuthi ngobani. Lapho kugadelwa khona amakhombi abantu bebe yilapha abahamba khona ukuyagadela amakhombi, abantu bengaphonga ukugadela amakhombis everywhere.
Abachuchisi abangene kulumhlangano bakhuthaze omama ukuthi besebenzise imithetho ndaba eyasungulelwa amacala okudlwengula lokuhlukuluzwa kwabesifazane zamantombazana, ama-victim friendly courts, njalo bebuya labantu abazimisele ukubafakazela. Ngensonto inhlanganiso ezimela abamakhombi zibambe umhlangano eChitungwiza zikhuthaza abachayeli ukuthi bengaphatheki ukuhlukuluzwa kwabesifazana. Lo mhlangano ungenwe inhlanganiso ezigoqela iKatswe Sisterhood, iLegal Resources Foundation, iWomen's Coalition, iGender Commission, leHarare Residence Trust lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevule ngokusemthethweni umhlangano we-Innovation Africa Summit walonyaka osungulwe eHarare namuhla, lapho kuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende wamazwe akuzwekazi le-Afrika kanye labosomabhizimusi becubungula indlela zokuthuthukisa inhlelo zemfundo yesayensi le-technology belandela izinqumo ezahlelwa umanyano we-United Nations. Amazwe akulomhlangano wona okhangelelwe kuphela ngolwesihlanu agoqela ele-Rwanda, Botswana, Uganda, DRC, Mauritius, le Madagascar. Umnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, yona enqosiweyo kulo mhlangano, usichazisela okuningi ngawo.
Okukhanya kuqakathekilekiyo yokuthi banxuse amakhampani agoqela iMicrosoft njalo lamanye amalunga aqakathekileyo angathi angasincedisa ekuthini ezemfundo zithuthuke ecelezi masingena kulokhu esikuthina i-digitization of education. Ukuqakatheka kwawo kuyikuthi kule mfundiso, njalo ukuqakatheka kwawo kuyikuthi kuletha mhlawumbe indlela iZimbabwe engasondela phansi kwamakampani agoqela la amakampani alungisa kakhulu eze-digital technology eziphathelana nezemfundo.
Indawo zemfundo eziningi ziyayithola yini ulwazi lolo olwe-digital technology?
Amakhampani aweZimbabwe agoqela oZanet nabangane bakhe bebezinikeleke bona ukuthi bazazama ukuxhuma izikolo eziningi besebenza le-tel one ukuthi balethe ezemfundo lokho esingathi thina i-access to e-learning. IZanet likhombisa ukuthi yona ifuna ukuthi izikolo ezifika ku-1300 kanti-ke i-tel one ifuna ukuthi 3000 ukuthi bazame ukuzixhumanisa le-digital technology. Ngalekho-ke nxa kuyukuthi ama-companies alokhali angabambana la ama-companies asake ama-exhibit kuma-standard kona ngale nemhlanganweni, mhlawumbe kukhona okungaphuma.
Kuyini lina eliza kwethulela lo mhlangano kumbe elikhangelelwe ukuthi liphume likuthwele?
Inhlanganiso okwayo yokufika inanzelele ukuthi lokhu okuthiwa yi-digitization of teaching and learning, ama-materials akhona kawasondeli kulokho esikubone kusenzakala ezikolweni ezigoqela kule Kenya, kule Uganda, abayibo abantu ade bekhanya sebesenza ezemfundo zilulazeke ngoba bebesenza ukuthi ezemfundo zenziwe sengathi ingqengubani ongabala nje ikhompyutha angaba phambi kwabantwana afundise. Lokho kusimele sikumele sikukhangele ukuthi kakusiwo mthelela omuntu phecelezi engukhangeleleyo ukuthi phela ingabe sesingenisa phela i-commercialization through digitization of education kube sokusilimaza kwezemfundo, kubuye kulimaze abafundi. Nampi le-curriculum izabe sibuya singathi i-curriculum egcwele umhlaba wonke jikelele. So esingakufuniyo-ke thina ukuthi silahlekelwe yibuntu bobuntu bethu, abafundi bagcine bengasazi ukuthi bafundiswa ngumtshina kumbe bafundiswa ngabantu. Yikho esikunqinekelayo ukuthi nxa ngizizinto ezinjengalezi sibe sinecelelwayo ngoba siyananzelela ukuthi kukhona izikolo ebezidumile akhululeza ukuthiwa ngama-bridge school angena necele lona leyo ye-digitization bese besithi umntwana hhayi-ke nxa ezafundisa i-curriculum ngayibenye nje isikolo sonke noba izikolo zonke umhlaba wonke ababalisi kube ngumbalisi nje oyenelisa nje ukuthi athanda i-tablet amesazi ngabafundi. Yikho sesikhangelele ukuthi sikuvikele lokho.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla seZimta, yona ephatheka kumhlangano osaqhubeka owe-Innovation Africa Summit. Ukusenjalo kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eliphakamise isicoco kusigaba se-Southern Regional Division 1 Soccer League eLewange United, uNeshu Dube, uthi usebenzise umncintiswano weJohn Landankom Memorial Cup ukuba akhethe abadlali azahamba labo kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Iqembu leWange linqotshwe nge-1 kanye liqembu le-Talent Vision okuyimpumela etsho ukuba le-Talent Vision yilo eliphakamise inkezo weJohn Landankom Memorial Cup. Iqembu leWange lona eligunyulwe kusigaba saphezulu se-Premier Soccer League ekupheleni kwesizini yanyakenye lihle laphanga laphindela kusigaba saphezulu ngemva kokuqeda imidlalo yalo kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League lihlezi phezu kwengalane. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo we-final yenkezo weJohn Landankom Memorial, umqeqeshi weqembu leWange uNation Dube uthe ukudonsa kanye kanye kuliphathisile iqembu leWange ukuze liphakamise isicoco
seligi.
Isizini yona ibinzima kodwa ngithanda ukubonga imuli yonke yeWange. Njalo umdlalo wanamhla siwusebenzise ukuba sibone ukuba yibaphi abadlali esizahamba labo ku-PSL ngomnyaka ozayo.
Ngakwelinye icele, umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masuku yena utshayele ihlombe abafana bakhe ngokuphakamisa abakwenze inkezo eJohn Landankom esithi kwezemidlalo kuvele kumele kujatshule kutshintshwana.
Angijabule kakhulu.
Ayike asenelisiwe ukulethulela lolo daba ngokugcweleyo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.